abaku VOA indebele
amathono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe
ku studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC
alithona njani izulu kandaba isikhathi 7:30 olamukela emsakazweni westudio 7 mhlaka 15 mabasa 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje sokubunjwe inhlanganiso yamalunga ezanupf alezikhalazo eziphathelane lokhetho oluzayo ezibalisa ukudingelwa abazancintisa kukhetho eSouth Africa lakho abeZimbabwe abanengi sebesithi Chisa Chamisa
abantu abaphumile bazile nokulinga babo bese abantu abaningi njengoko from 4500 5000
kwezamasiko silani ke lamhlanje Gibbs Dube
so kusayenzwa yini ukuthi udingele umntwana indoda kuba umdingele inkazana khona ngapho ke emazweni likwenza njani
ngapho emazweni abantwana savunyelwa ungamdingela indoda uyabotha
zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni westudio 7 sokubunjwe inhlanganiso yamalunga ezanupf alezikhalazo eziphathelane lokhetho oluzayo ezibalisa ukudingelwa abazancintisa kukhetho ethiwa yi-National ZANUPF Aggrieved Voters Association kumbe NAVO. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Inhlanganiso ye-NAVO ibunjwe kumaviki ambalwa asanda kwedlula ngemva kokuqala kokukhetha abazancintisa kukhetho. Linhlanganiso ithi kayithakazeleli ukukhethelwa abazancintisa ukhetho lwebandla olwama-primary ikakhulu abacatshangelwa ukuthi babe kucele le-G40. Namhla inkokheli yalinhlanganiso yenze umhlangano nentatheli zindaba okuvele khona inkuthazo yenkokheli yezigabeni ukuba ibofunda ukukhuluma iqiniso kunkokheli yebandla yaphezulu yehlukane lomkhuba wokungenisa ezikhundleni abantu abaziwayo ukuba babe kucele le-G40. Umkhokheli wenhlanganiso le umnumzana Austin Chindeka utshele intatheli zindaba ukuba abangakho njengenhlanganiso yikwenza ukuthi ilizwi lokukhalaza kwabo kunkokheli yaphezulu lifinyelele khonale.
Vanotozikana vangari pachena vanotozikana kuti they are the G40s must be stopped with immediate effect. Must be stopped and then varipachena vatozikanwa is not something yekuti tingati zvokusungidzira kana mapfuwa.
Umnumzana Meshek Ngazimbe oyisiphatha amandla salenhlanganiso uchaze okwenzakalayo njengokubuyisela muva ukuphumelela kwebandla kukhetho oluzayo nxa bengavunyelwa ukungena kumncintiswano yebandla ama-primaries abasolwayo laba.
We were surprised that after CVs were handed in, the provincial executive of Marsh West, they held a provincial coordinating committee meeting where it was declared that the likes of Chiangwa and others were actually elected unopposed, so they are not going for primary elections. We don't believe that he was not contested. He must have been contested, but there are certain machinations that were taken.
Abenhlanganiso le bathi abakudingayo ikubona linqoba ibandla leZANUPF kukhetho oluzenziwa kunyanga ezimbalwa ezilandelayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Nelson Chamisa obakhangelelwe ukuya emhlanganweni we-rally ye-MDC Alliance kwele South Africa kasenelisanga ukuya khona. Kodwa amakhulu abantu agcwele edolobheni le-Hillbrow lapho okwenzelwe khona lumhlangano ogcine ukhokhelwa ngenye inkokheli yomanyano we-MDC Alliance. Sixoxe lomnumzana Patrick Danga ongumqoqi wenhlelo zebandla kuhlangothi lwabasakhulayo khona le eSouth Africa.
abantu abaphumile bazile nobulingi babo bese nabantu abaningi la jabo from 4,500 to 5,000 and manje the youth unfortunately the motorist he was tied up somewhere but then abantu ababuyileyo iligazi bebuyileyo ibuye iclear yakhuluma ngokugcweleyo
ngobani abagcine bekhuluma emhlanganweni lo
kufike ngayivume kufike umtambara kufike utendayibhidi kufike uwashman ncube nolakuni nocommittee we-DDP notatas monzana
manje ungasitshela ukuthi ngokubona kwakho kutshengisa ukuthi ibandla libambene yini njengoba besisiza ukuthi lo nkosazana khuphe laye othi uyakhokhela ibandla le-MDC
indaba yawothokozana khuphe vele iyakhulumeka but indaba vele ezibileyo umuntu vele ezingakamcabangi njengebandla abantu baninzi bathi hhayi ibandla liphethwe nguNelson Tshamisa nothokozana khuphe angazama kodwa but ibandla linabantu elinabantu i-MDCT ekokelwa nguTshamisa nealayensi abantu bathi no umanyano lo uyoqoto ukuthi sibesize sibuse ilizwe lelo
umnumzana Biti yena uthena
umnumzana Biti was very clear ubekhuluma ngento yamazi vele ukhuluma nge-development nge-economics ubekhuluma ukuthi no into ezikhulunywa uNelson Tshamisa abantu bathi azivele azinsakhali into zethu zama-spaghetti roads into zama-airport into zama-bullet train yikuthi abantu banikwa ingqondo ezanophezu yokuthi into aziyenzakali
umnumzana Ncube ke yena uthena
umnumzana Ncube is a technocrat he doesn't beat about the bush ukhulume ngendaba yemathebeleleni ukuthi mathebeleleni leadership i-ready to work together with anyone else onengqondo yokuthi izimbabwe iye phambili umuntu othi yena nguye yedwa okwazi ukuthi izimbabwe iye phambili hhayi asimfoni
lo ke ngumnumzana Patrick Danga umqoqi wenhlelo zebandla le-MDCT kuhlangothi lwabasakhulayo eSouth Africa.
Yebo mthwakazi omuhle belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 medium wave 4930-6065-15460 laku-13860 kHz ku-short wave lingakhohlwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obe-Facebook kukhasi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM lilakho njalo kusixhuma ku-WhatsApp kunombolo ezithi 001202465-0318 ngiyaphinda njalo 001202465-0318 ngenani njalo ku-Facebook kukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zikaMike Hobe esethulela uhlelo lwabasakhulayo.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo, nginguMike Hobe. Lamhlanje we take a break from izinto ezombusazwe sixoxa lo mnumzana Owen Gombami ongusakhulayo owasungula ibhizimusi elikhangela ukuthuthukisa abontanga kwele Africa iRoots Africa Institute. Gombami, ngiyakwamukela kuhlelo, unjani?
Hayi, ngiyaphila, ngiyabonga ukungena kulezi hlelo.
Hayi, siyathaba ukuba lawe kuhlelo lamuhla mnumzana. Awungitshele ngamafushane ngale bhizimusi lakho.
iRoots Africa Institute yikho ngaqala as a startup le incubator ngizama ukuletha lawo abasakhulayo ukuthi no asikhulumeni noma ku WhatsApp ngiyakhuluma lawo noma kuyini into eqathile ukuthi thina siqinile lapho ukuthi no ulwazi lokwenza ngoba lapha sicina singasayenzi ucina sixoxa eZimbabwe kwathini criticize ana into ezingelamsebenzi so owakathethi our maiden program is lay root store e-book store le siqale ngayo so into siqale ngayo ukuthi no e-book store lay iza provider abantu ithuba ukuthi labo bebe lwazi ukuthi ibe ngahlupheke indaba zemali ukuthi no emabhuku adula inlandland e-book store lay njengoba into eyenzelwe edalelwe abantu bemhlaba weAfrica, abantwana babekwazi ukuthola ama textbook angu-more than 100 for just $1. So they will be down, they'll be able to download mafoni, uma tablets, ama computing. Amabhuku la wonke la, they are very current, up to date, and they are very relevant. So they have information and they are always updated.
Kuyini okwenza ukuthi usungule le business?
I-Roots Africa, Africa Institute, ngiqalise ngoba sengidingiwe ngokubona thina, ukubona i-Africa jikelele thina singathuthuki. Fana le Bulawayo, but uyabona ukuthi Bulawayo ayikasilokhu iBulawayo laneyakudala. So ngathi ngivakatshile ngakunanzelela ukuthi no, uBulawayo sibili isilokhu imithu iBulawayo. Ukuyithanda siyayithanda, but we need to admit ukuthi hayi, sumele sinjani, sumele sithuthukise ini. Ibulawayo, not just Ibulawayo kuphela, iZimbabwe yonke le-Africa, but ukubona kwethu izinto sokuqala sokumele thina lathi sithathe inyathelo ukuthi sikhokhele njengabalawa abasakhulayo ukuthi hayi thina kusezandleni zethu.
Inhlanganiso yakho noma singathi ibhizimusi leli likhangela ukuthuthukisa njani abasakhulayo abayizalwane zeZimbabwe?
Inhlanganiso yami okwakathesi they are gaining ilwazi ukuthi they will be able to assess at this point njenganje ukuthi into the maiden, the flagship and the spine of igogodla we-Roots Africa are increasing access to education. So abantu lokhu esikwenzayo bazathola ulwazi ukuthi bekwanise la ukuthola ulwazi amabhuni lawa alokwenza ukwazi ukuthi ubantu ufunde ukuzenzela ngezandla zakhe. Omunye ofuna ukwenza i-distance learning lezikolo ze-America kumbe ezanga uyakwanisa ukwenza njalo ngoba amabhuku lawo akadingi. Ngedola leyo umuntu uyakwanisa ukuzenzela into ayifunayo. And sithina sithi ukuthi education material is a right, not a privilege.
Umbuzo wokugcina mnumzana bese sigqiba uhlelo, wonke umuntu olesifiso sokuthola ulwazi oluthile mayelana ngale nhlanganiso njalo ingwalo esitholakala khona bangakuthinta kanjani?
Yeah, ngiyabonga. Abo ngifuna ukuthi konke abanawo bonke khonapho bengangithola ku-Facebook, uyakwazi ukusendela ama-message ku-Facebook. Ngisilaye page, ungasilayika, there's another group esilayo kuthiwa ama-African Newers. That is a group I'm dedicated for abantu aba-curious ukuthi beqalise ukuzenzela something.
Gomba, ngilethemba lokuthi abalaleli bakuzwile kahle. Siyabonga balaleli, lapha besixoxa lomnumzana Owen Gombami ongisakhulayo owasungula ibhizimusi Roots Africa Institute, yona ekhangelele ukuthuthukisa abasakhulayo kwele Africa. Mthwakazi omuhle wanele kwalamuhla. Masidibane ngeviki ezayo. Olevalisayo nguMike Hobe Lilali.
Njengoba namhlanje kuyisonto akeni siye khonza lo ntungamili inkomo kuhlelo lwezokholo.
Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi usenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu, lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje bengifuna sikhangele ngendaba yothando. Lindaba iqhakathekile kakhulu ngoba ibizwe likaNkulunkulu lithi nxa umuntu engalathando ngamazi uNkulunkulu. Singakhangela uPaulu elobela kwabaseKorinte abokuqala ichapter enga-13. Uthi yena, loba ngingakhuluma ngendimi zabantu lezi ezithunywa kodwa uba ngingelalo uthando, ngiyisigubhu esikhalayo lensimbi encincethayo. Loba ngingaba namandla okuthumayela iqedisisa imfihlakalo zonke lokwazi konke, loba ngingaba lokukholwa konke kokuba ngisuse intaba kodwa uba ngingelakho uthando kanye silutho, loba nginganika abayanga konke ngilakho loba nginganikela umzimba wami ukuba uthishwe kodwa uba ngingelalo uthando kakungisizi ngalutho kuthi ukuthi lapha siyananzelela ukuthi uthando kuNkulunkulu kuyinto yonke lapha siyasibona ukuthi isiKristu kumbe ngathi ukukholwa abantu abaningi abakuqakathekisayo lukholo olokuthi kumbe kube lezimangaliso kumbe abanye baba lokholo lokuthi bayakwanisa ukuthumayela ukwedlula wonke umuntu kumbe ibandla labo kugcwele abathumayeli kakhulu ngakho singananzelela lapha-ke uPawulu uthi konke lokhu kuyize ikanti njalo bakhona amanye amabandla esikwazi ukuthi benza kahle emsebenzini wokunikela bayakhangela abayanga bebhadala izikhulu fizi bekhangela intandane lakho konke kodwa uPawulu lapho uthi yena ungenza konke 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 khonoko kodwa nxa enhlizweni yakho ungalathando kuyize kusho ukuthi kumele sizwisise-ke ukuthi kanti uthando lolu kuyini lutshengisa kanjani ngenxa yokuthi ulimi lwethu luba lufutshane olwesintu ngesigriki-ke kule ndlela uchasiswa ngakho uthando ngendlela ezehlukeneyo okokuqala kulothando olokuthi uthanda umngane wakho ngesigriki lokuthana yifiliyo ukuthi umuntu othandana nomunye nje umngane wakhe kube lothando olokuthi uthandana nomunye kumbe owesifazana kumbe ongubaba lolo thando baluthi eros kanti kube sokusiba khona uthando olwedlula lonke lolu thando kuluthando okuthiwa yi-agabe lolu luthando olunjengolukankulunkulu lolo-ke luthando olungami ngenxa yokuthi umenzele olunye ulutho umuntu njalo lolo thando alubi khona ngenxa yokuthi kulonye ulutho kumbe imvuzo ongawuthola umuntu lo omthandayo lolu thando njalo luthando lalo lokuthi loba umuntu lo ekuwonele engakwenzelanga izinto ezinhle kodwa-ke nge-agabe uthando lolo othiwa yi-agabe uzabe umthanda kuphela uthando oluba lesikhwili asothando ikanti lolu agabe luthando olungagcini isikhwili luthando olungakhethi umhlobo luthando olungakhethi umuntu luthando oluthanda luthande luze luxolele nokonakala kwakhona kungenza kahle ngenxa yokuthi anto siyakwasiyela ujesu wasithanda iminyaka engu-2000 le edlulayo wathwala izono zethu wathwala impambeko zethu wathwala wonke ukuphambanisa kwethu wasithanda kuphela ngakho-ke ngiyathandaza uba abalaleli bethu namhlanje bebe lothando olunjalo
kuyiphethe mfundisi
thandazela wonke umuntu olaleleyo siyakwazi ukuthi abanye sebexabane labonkosikazi ezindlini abanye baxabane labantwana abanye baxabane labangani labanye abantu namhlanje besithandaza igama likajesu ukuba baba ngabe wathela uthando lwakho oluletha ukuxolelana imitshato ade sidilikile ikuyisane siyathandaza konke lokhu ngegama likajesu amen
amen mfundisi sibe sonke kuhlelo olunye ngeviki ezayo
sibonge kakhulu mbonga labalaleli bethu inkosi wabusisa
lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda asibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungamili Nkomo
siyabonga kakhulu ntungamili uhlelo lwezamasiko luyalandela khona manje lilo Gibbs Dube
sigcina amasiko
wethu
owakusenziwe mani
wezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sikhuluma ngodaba olunye-ke olubambe emphakathini kakhulu lapha udaba lokuthi kambe abantu abahlala emazweni lalabo abahlala emaphandleni basakwenza yini lokhana kwakudala ukuthi balungisela umntwana ukuthi uyathathwa mbani into ezinjalo nginanhlanhla ngoba ngilonkosazana Isabel Dlameni ukhona ngale-ke e-London sabona mama
yebo olinjani
hhayi siyaphila kakhulu ngiphinde futhi ngiyamukele ubaba uMatthew Nketa ekhona ngale-ke elowa gweru ungusobhuku baba Nketa linjani baba
siyaphila baba Gibbs Dube nomhlaba wonke olaleleyo ngalesi sikhathi indaba zikafidezeza
ngiqalise ngawe maDlameni so kusayenziwa yini ukuthi udingele umntwana indoda kumbe umdingele inkazana khona ngapho-ke emazweni likwenza njani
ngapha emazweni abantu na akusavunyelwa ungamdingela indoda uyabuza
kumele wenzeni
abantu bethu ngapha kofan abantu bethu ngapha bayahlupha bona sebezidingela abanye sebahamba ku-internet so silo hlupho olukhulu
Baba Nketa uyazizwela lapha sibili wena ngosobhoko. Uyazazi into lezi sibili zamasiko. Kudala kwakuvele kudingwa ukuthi kambe umntwana lo engaya ngapi. Ungabona lapho kulenkomo eziningi wasithi sakho nangale. Khathesi kuye kunjani?
Khathesi baba Dube akusenzakali khona kuyani isiko lona leliyana. Kodwa isiko ekulitisa ukuthi ngabe liyaphenduka. Ngoba kolokhu ukuthi sebezidingela abantwana kwesinye isikhathi bazidingela lapho okuyimikhaya khona lapho okungalunganga khona kati abadala ngaba bekudingela babeyabe bebonile ngelihlobo abadala ukuthi kumbela pha impilo yakhona injani sebesebencedisa umntwana ukuthi athathe khona kholokhu sokwalahleka lelo siko yikho sokusenza imithado yakhathesi singaphili kakuhle ngoba abantwana sebesithatha lalapho ongafanelanga kuthathwe khona. Kumbe bethathwe lapho ongafanelanga kuthathwe khona.
Siyamuzwa baba Nketa lapha Madlamini anti uyawizwa khonapho uyakhuluma umuntu omdala ethi hayi phela okuhluphayo ukuthi umntwana ugcina ethathwa lapho ongamelanga athathwe khona. Lina likubona njani khonokho Madlamini?
Siyakwazi abadala bathi ukhunolo ongaziwayo kaluthezo njengoba kathesi kunjena abantwa bethu bahamba ngoba kwesinye isikhathi ukuthi bebone amajaha ngoba bona babefuna ukuthi bezidingele basalaleli abazali labo kwesinye isikhathi ukuthi bathaba amasiko siyabe singela abanye abantu abaseduze ababaziyo kwesinye isikhathi singeke sibafithi abalunganga abantwana ngoba kuyabe kungela amajaha laba ababonayo kwele ndulo ngoba abazali babesazana beyazi kwazi ukuthi ijaha leli liphuma kuphi kumbe intombi iphuma kuphi so babesazana yikho abadala babesithi ukhunolo ngazoyo aluthezi manjena kathesi kunzima ngoba sisemazweni amakhelwane bethu babengabantu bamezweni babantu abethu abakhula lapho.
Baba Nketa kanye ngizani lapha udubo lolu lunzima kakhulu so ke nxa usungabaxwayisa khonapho ke ungabaxwayisa uthini ikakhulu abahlala emazweni laba bagcina abantwana sebelahleka kakhulu
nxa sebebonene abafuna ukuthathala kumbe ofuna ukuthatha omunye babadinge abazali abaseduze ba-introducane bazane bangaqali ngokugidimela ukulobolana bazise imulo ezingaba seduze abadala abaseduze nxa bekabizelwa abantwana bexoxa nabo belibuza ijaha ukuthi uvela ngaphi lisitsho imbali yalo le ntombazane isitsho imbali yayo abadala bonabo abakhona eduze basebezancedisa laba abantwana ukuthi siyabona lo uvele endaweni enje ngale indlela akuyenzanini so bangagidimeli ukuthathana masinyane ngoba nale mtshato enziwa overnight egijinyiswa masinyane liyephangisa ukudilika ngibakhuthaza ukuthi babazinike ithuba elokuthi baqhubele indaba yabo ebadwaleni bangatshela abadala abaseduze labadala abaseduze ngabesemazweni batshela abadala abasezimbabwe ukuthi hhayi ngapho umzukulu wenu ngumntanenu uthi uthebele umuntu ovele esigabeni esinje etshele ikakhulu kwelabo babekazi udaba lwabo babekazi yilo ludala ukuthi ukungabi labo babekazi abamela iqiniso ukuswelakala kwabo babekazi o-anti ngesikhathesi kodwa abadala bonke abakhona eduzane kwabantwana kabathathe isigaba isikhundla sokuba ngo-anti ngobabekazi balaye kuhle abantwana babaxwayise ingozi yokuthatha umuntu abangamazi kuhle.
Kusazana Dlamini, obabakazi kodwa nxa sukhangela wena ngokwakho udleze emazweni khonapho uyababona ngaphi?
Inkinga esinayo lapho ikuthi obabakazi bakhona asibaboni.
Okwalamhla sima lapha-ke kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Ngithatha leli thuba ukuthi ngibonge unkosazana Isabel Dlamini lo mnumzana Matthew Nketa ongusabhuku eGwelu. Saqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo. Oliver lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube. Lilale
masiko
kwethu
ungakusenziwe
manje senziwe manje
kangela ubaba mkhulu babe lobo logogo
senziwe manje
kangela izinyezi
masiko
ziyawagcina masiko
ake sikhangele ezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Umongameli Donald Trump wele Melika uqhubeke elokhu eqinisa elokuthi owayengumkhokheli wensoli ze-FBI umnumzana James Comey oselobe ibhuku eliveza inkulumo ababili laba ababezenza nsitha kumele abotshwe ngoba waveza imfihlo zelizwe njalo watshela idale le-Congress amanga. Inkulungwane zabantu bedolobho le Rio de Janeiro kwele Brazil zingene ezitaladeni zitshengisela ngokubulawa kwelunga lekhansili uMariello Franco owayelwela amalungelo kaZulu wabulawa ngenyanga edluleyo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo Joseph Njanji usethulela impumela emidlalo yenguqu esigaba seCastle Premier Soccer League edlalwe lamhlanje kundawana ezijeneyo zelizwe.
Akusela qembu elinqobe kuyo yonke imidlalo esidlalwe lonyaka kusigaba seCastle Premier Soccer League. Lokhu ngemva kokuba iqembu lenkeze Platinum libe ngujikelo obhanqa 1-1 leqembu leShapane Mine emdlalweni odlalelwe enkundleni yemandaba. Limpumela itsho ukuba iqembu lenkeze selile miklomelo elithumi lesithupha okulinani eliphethwe liqembu eselihlezi phezu kwengalane uyilo njalo eliphethe isicoco seligi leFC Platinum lona elinqobe leHarare City nge 3-1 ngomgqibelo. Kobulawayo emagumeni ePapa Fields bekulo mdlalo obugoqela amaqembu amabili aphuma edolobheni lakobulawayo athi eleChicken Inn kanye leHighlanders wona ophelezi ngujikelo obhanqa 2-2. Iqembu leHighlanders lisohlelwe nguBrian Panda kanye loGabriel Nyoni kuthi eleChicken Inn lisohlelwe ngu-Innocent Mucheneka kanye loSimon Munawa. Intatheli zindaba yezemidlalo uNeshi Mgogoyarira uthi indlela odlalwe ngayo yilawa maqembu iveza ukuba umdlalo wenguqu uyathuthuka kwele Zimbabwe.
Umdlalo wanamhlanje phakathi kweChicken Inn leHighlanders ubungumdlalo omuhle kakhulu utshengisele ukuthi ibhola lethu liyaqhubekela phambili. Singakhangela indlela okudlalwe ngayo lamagoli ahlohliwe ikakhulu amathathu lana ahlohliwe singabalele sine ahlohliwe kakuhle kutshengisele ukuthi umdlalo wethu uqhubekela phambili.
Kweminye imidlalo ebikhona namhla iqembu leTriangle litshaye leCape United nge-2-1. Kuthi ele Dynamo sibe ngujikelo obhanqa 1-1 leleyada emdlalweni wake wamiswa ngemva kokuba sekube lobudlwangudlwangu enkundleni abalandeli sebephosela izikhali enkundleni. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Ngobile Malinga esigqibela uhlelo ngengoma yeHighlanders, Highlander Boso. Kesikhangeleke inhloko zendaba ebesilazo. Sokubunjwe inhlanganiso yamalunga ezanu PF alezikhalazo eziphathelane lokhetho oluzayo ezibalisa ukudingelwa abazancintisa kukhetho bedingelwa ke inkokheli. ESouth Africa lakho abeZimbabwe abaningi sebesithi chisa chamisa chisa. Silugqiba ke lapha uhlelo asidibaneni ngo 6:30 ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.